chisi ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 mpalakazi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamajumi amahlanu lanhlanu 55 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala bele COVID-19.
It's 185. No, there is no change. So we just say there's a combination of learners and teachers. But the teachers do just four. The rest are learners.
Sebebiselwa emakhaya abantwana beJohn Talaga High School. Okula bafika phose amakhulu amabili abatholakala ebele umkhuhlane wa COVID-19.
Isikolo zivuliwe.
Zivuliwe isikolo. Once it is forgotten something that does not exist. You want to debate on something that does not exist. Isikolo zivuliwe.
Izifundi ezingamajumi amahlanu lambili 52 eWardlove leGoromonzi High School zitholakala zilomkhuhlane wa COVID-19. Lokhu kuxokozela eMelika kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. WeleZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilijumi 10,243 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abalokhu beqiniswa ngumkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,295 kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezifika phose isitshiyangalombili 8,671 ababulewe yi-COVID-19 lokhu bengamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abantu abalo mkhuhlane we-COVID-19 labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amahlanu 52,490. Emhlabeni onke jikelele sebezigidi ezingamajumi edlula eyisithupha 64.7 million abatholakale bele COVID-19 labulala abedlula isigidi phose lengxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kulezigidi phose ezilijumi lane 13.9 million abatholakale bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 273,590. Abantwana besikolo seJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 sebebiselwa emakhaya ikakhulu labo abangabhali imhloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Munekai Padingani okhokhela isabelo seMatabeleland North utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi isikolo lesi siqale ukubisela abantwana emakhaya ngolwesibili.
It's 185. No, there is no change. So we just said there's a combination of learners.
Kulabantu abangu-185 abagulayo eJohn Talak, abafundi abangu-181 lababalisi abangu-4. Kusukela nge-Tuesday, abafundi abangabhaliyo imihloliso bengela mkhuhlane bayabuyela emakhaya. Esikolo kuzasala ababhalayo kuphela, behambe bengaqeda ukubhala sebehloliwe ukuthi abala mkhuhlane.
We monitor them. After writing, we retest them. And then if they are negative, then they'll go home.
Abalabantwana abasele esikolo lesi bathi kabatshelwa ngokugcweleyo okwenzakala eJohn Talak High School. Okulabantwana abafika phose amakhulu amabili, i-181, lababalisi abane abalomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabazali abakhathazekileyo ngumnumzana Elliot Siziba.
So wabesele ukuthi abantwana abangamanani exam bazarilizwa u-negative. So barilizwe kuthani. Sakwazi for exactly about 2-3 days. Now, he is in a non-exam class. So they may expect akabuyanga. So automatically ngisithile ukuthi kusho ukuthi umntana upositive ubamba iCovid kube emgcini uform 3 kuyangwara because my son is asthmatic. Ngoba sale Covid it could be disaster. So benzama ukuthi ngabe ngiyakhomunikatha le.
Umphathi wesikolo seJohn Talak wenqabe ukuphendula umbuzo weStudio 7 esithi umthetho awumvumeli ukuxoxisana lentatheli izindaba. Kusenjalo, abazali abalabantwana eMatopo Mission bathi kuyancomeka okwenziwe isikolo lesi okulabanye abantwana abale COVID-19.
The situation is Ematopo High, it seems it's controllable ngoba uyedwa uyasinika i-update almost every day. Ngagcina kukhulunywa abantwana abayi-19 okuthiwa babanjwe positive. So far angizwa amanye ama-new cases akhona.
Unkosikazi Evidence Dube uthi bayajabula ngendlela umphathi wesikolo abazisa ngayo ngesimo sabantwana. Abazali abaningi bathi uhulumende katshengisi ukukhathazeka ngokwenzakala ezikolo. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo we-Amalgamated Rural Teachers Association koBulawayo uthi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende.
Baqali ibhala emhlolisi yabo khangele ama-cases e-COVID asilamhla bekukhulunywa ngabo 500 siyaphezulu. Then abantwana laba kathesi bangeniswa emaklasini ukuthi babhale kumbaba kuzo azila zinto ezaneleyo ezokuthi zibavikele iCovid.
Umphathi Ntambo ukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshwanga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende kasoze avale izikolo khangelisisa ukuthi iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kweCovid ziyalandelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuzenjalo abazali lababalisi bathi izikolo kumele zivalwe ngoba kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe bengalungiselelanga umkhuhlane weCovid-19. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo eZimbabwe ezavalwa ngombimbitho ngesikhathi ilizwe libeka iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuvikela umkhuhlane weCovid-19 ziqale ukuvulwa ngamahlandla amathathu, kuqale ngababhala imihloliso kulandela abanye bonke. Inhlolisiso eyenziwe iStudio 7 eHarare namhla iveze ukuba isimo kasimanga kuhle ezikolo ngenxa yokungalungiseleli kwezikolo eziningi ukulwisana lomkhuhlane lo. Abazali esikolweni seBudiriro 5 Primary esenzweni weBudiriro bebekhala ngokuthi bayahambisa abantwana esikolo ngoba kungela ngenye indlela, besithi kumgceke ukuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwazo okuveza ukungabi khona kwempahla yokuzivikela loba imithe njengama-sanitizers. Unkosikazi Senzeni Mpofu lomntwana ofunda u-grade 5 esikolo lesi uthi isikhathi esiqedwa kwabantwana ezikolo bengenzi lutho senza amathuba abo okuthola lomkhuhlane abe maningi.
Kuqakathekile ukuthi abantwana izikolo zivalwe ngenxa yokuthi khona okokuqala isikhathi sona lesi esikiso kusiyangena eklasini abantwana babe bethethe 2 hours ukuthi bangene eklasini belokhe besenza sisa-check ama-temperature sisayenza lokulokhu kusanitize izandla. Siqede lapho bahlala 2 hours beseklasini, after those 2 hours baku-break, kuqedwa lapho sebebuyele makhaya.
Uqhubeke esithi kumele abantwana ababhala imihloliso ka-grade 7, form 4 no-form 6 kube yibo bodwa abavunyelwayo ezikolweni ngoba izikolo zingalungelanga kuba abantwana bebe baningi ababalisi ebalutshwane.
Kulokubhala kwama-grade 7 kulabobhala kwabo-form 4 nokwabo-form 6 amatitsha amaningi abe ngekho eklasini, amanye abe invigilator, amanye vele akhuluma ngendaba ze-strike. Kungcono kuvalwe izikolo kazivalwe.
Umeli weMathebeleni South edale ephalamende owangena nge-proportional representation unkosazana Sipho Ndlovu Mkoni ngomunye wabalomcabango ukuthi ngabe izikolo ziyavalwa.
Izikolo mazivalwe kusadingisiswa ukuthi ungayenziwani ukuthi umkhuhlane we-corona ungamemetheki ezikolo.
Unkosikazi Naledi Phiri ongumbalisi emzini weKwazana uthi izikolo kazilamfanele yokulwisa lo mkhuhlane we-COVID-19 okuqalisela vele kusuleni amanzi nje okugeza izandla.
Uhulumende ngabe yathatha inyathelo lapha ngemayelana lezikolo ngoba akumanga kuhle sibili. Ama-cases e-COVID-19 aqansa nsuku zonke ezikolo, njalo ngananzelela akula safety ekhona eyenziwayo ezikolo la. Ababalisa akula ma-PPEs, abantwana kwezinye izikolo akula even yona i-thermometer nje ukuthi kuthathwe i-temperature.
Umphathi Ntambo wezemfundo umnumzana Ken Matema uthe izikolo isikolo zivuliwe njalo kazoze zivalwe
isikolo zivuliwe zivuliwe isikolo want to debate on something that doesn't exist want to debate on something that does not exist isikolo zivuliwe
inkuthazo yokuvalwa kwezikolo iza ngesikhathi uhulumende ebike ukuba isikolo seGoromonzi le Ward Love High School eMasarland East zivaliwe ngemva kokuba abantwana abedlula amachumi amahlanu betholakale bele COVID-19. Abanye abantwana abangamachumi amabili lane batholakale bele mkhuhlane lo eWard Love ngomvulo. Osokwenze abantu abalomkhuhlane lo esikolo lesi bafika amachumi amane 40 selokho ezikolo lezi zavulwayo. Kungesifanayo esikolweni sesanyathi Baptist Mission esithi savalwa ngemva kokutholakala kwabantwana abathoba mune munye bele COVID-19. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amakhansilo wonke ejitungiza abotshiwe namhla esemhlanganweni oqakathekileyo lapho bekule ntathela izindaba khona lazo ezibotshiweyo. Ukhansila Dumai Fungai Magatsire utshele umsakazi weStudio 7 esenkambeni yamapolisa eSt Mary's ukuthi ngabaziluto ngokubotshwa kwabo. Intathela izindaba uFilimon Jambaya uthe kazilutho laye ngokubotshwa kwakhe lo Audrey Galau, uCleopatra Mafumo, uChristine Hlengani kanye lo Elma Sekete. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthe kazilutho ngokwenzakala eChitungwiza. Ababotshiwe laba kubikwa ukuba bazahanjiswa eHarare Central Police Station namhlanje. Inhlanganiso yentathela izindaba eyemisa Zimbabwe ithi kumele intathela izindaba ezibotshiweyo zikhululwe ngokujeja. Umongameli Donald Trump kukanya engani ufuna ukuthi abantwana bakhe baxolele wonke amacala abawenzayo ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Wenza lokhu loba kungaziwa amacala abalakho ukuwetheswa engasuka esikhundleni ngozibandlela. UTrump osanda kwesula wonke amacala etheswa owangumcebisi wakhe wezomvikela uMnumzana Michael Flynn kukanya efisa ukwesula wonke amacala etheswa uDonald Trump Jr., uEric Trump, uIvanka Trump lomkakhe uJared Kushner obengumcebisi wakhe eWhite House. UFlynn ucatshangelwa ukuthi waqamba amanga ngesikhathi iFBI labanye abasebenzela uhlangothi lwezemithetho behlolisisa ukwenziwa nguTrump leRussia ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. IRussia icatshangelwa ukuba yancedisa uTrump ukuba angene esikhundleni ngomnyaka lowo. Kodwa uTrump uyakuphika lokhu esithi ngamanga aluhlaza tshoko owamanje kukhanya efisa ukuthi avikele umndeni wakhe. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele azixolele laye ngokwesula wonke amacala angabhekana lawo engasuka esikhundleni. Kuthiwa wayengahlawuli kahle umthelo we-tax njalo esephula imithetho kahulumende esenzela ukuhlala isikhathi eside e-ofisini kamongameli. Okwamanje uphikisa ukuba wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats kukhetho olwenziwa ngolwezi. Abalandela udaba lolu bathi uyethusa ukwenziwa nguTrump. Omunye walo mbono lo umnumzana Paul Ndlovu odabuka kogodlwayo.
Ama uthi yabheka nje iMelika izinge eyayikulo ngesikhathi nabo Obama up to now iyedile ngesikhathi kungena uTrump. So I don't think ukuthi uTrump singathi thina kukhona mpela akulethi leyo okungathi kuyancomeka eMelika. Leyo ndaba yaseleyo ukuthi abantu abamnyama ngathi babhekela phansi. Ngolunye udaba esibona ngazathi iMelika ibingalusebenzisi ngesikhathi sabo sabanye abopresident. But masongene yena ukhanya ngani abantu abamnyama bahlukumezeke kakhulu. So mina ngendlela engibona ngakhona plus lokho kwamakhothi ngibona ngazathi ikhothi yamakhothi aseMelika akakafani nalana kithi eZimbabwe. I'm sure ke lapho kuyomele sifunde lapho ekubeni ikhothi idale lomthetho kungabalulekile ukuthi ngubani. Yona lenza izinto ngendlela estraight.
Umnumzana Jabulani Mabheka uyakuncoma kakhulu okwenziwa nguTrump.
UDonald Trump wenza kahle, uyakukhombisa ukuthi iAmerica kule democracy. Kukhala umuntu okade ezibambile kube ngiyokhaliswa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy.
Kodwa umnumzana Nkosilathi Ndlovu uyakusola kakhulu okwenziwa uTrump.
Into eyenziwa uDonald Trump yikuganga nje umuntu omdala. Akayeke nje adedele umunye, usefuna ukwenza nje ama-leaders awethu ngapha e-Africa abangafuni ukuphuma. Buka manje uGanda Museveni bale minyaka emingaki, umgabi uzowakhitshwa, ezekhitshwa yibo laba abangani bakho mnangakho. So yena ufundisani, wenza ukuthi i-Africa icontinue ngokubuza ngalo udlame lolu ukuthi umuntu efuna ukubusa azafele esikhundleni. Ekubeni i-America yizwe esilithembileyo ukuthi ngayile lisiza ukuzama ukucontrola laba abantu abangama-dictatorship.
Umnumzana Mkhula Ncube uthi kuyamangalisa okwenziwa uTrump.
Donald Trump ngokubona kwami naye umnumzana ohlulekile lapho. Kanti opposition party ngakurobha njani, ingakucila njani ekhetheni kungokhethile. Yena mhlambe yena nguye ezama ukucila wehluleka.
Wayengumsekeli kamongameli uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump elokhu engavumi ukuthi wanqotshwa kukhetho olusanda kwenziwa. Ulive Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belo COVID-19. Umkhankaso wokuvimba udlame lokuhlukumezana ngobubili we-16 days of activism against gender-based violence kanye lokwenzakala kule Melika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafutshane. Unkosazana Ivanka Trump, indodakazi kamongameli Donald Trump, ngolwesibili imiswe emthethwandaba obekuhlolisiswa okwenziwa yi-58 Presidential Inaugural Committee okuthe yaphambanisa enye imali okumele isetshenziswe ukugcoba uTrump ukuba ngumongameli ngozibandlela ngomnyaka ka-2016. Uhlangothi olubona ngokuthengiselana lokuthuthukisa iminotho yamazwe omhlaba wonke jikelele olwe-United Nations Conference on Trade and Development luthi abantu abasemazweni afika phose ama-50 athuthukayo asephose abhidlizwa yikumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le ithi baningi kakhulu abantu emazweni la asebephila nzima, njalo isimo sabo siza kuba sibi ngokuhamba kwesikhathi nxa kungathathwanga amanyathelo okufanele kuyenziwe ngawo uze iminotho yawo ithuthuke. Kulabantu abathi amabandla aphikisayo eZimbabwe ikakhulu amacele e-MDC ayalwisana okumangalisayo kulokuthi athwalise nzima uhulumende oyehluleka ukuvimba ngemfanelo ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukuvuselela umnotho obhidlikayo, ukubuzisisa ngezivumelwano ezenziwa lilizwe lamanye anjengeChina, eleBelarus, leRussia lamanye. Abaqothuza amabandla aphikisayo bathi alwisana sonke isikhathi kulokuthi athwalise nzima uhulumende okanye esenza santando. Amacala e-MDC lokhu edobelene kulandela isinqumo somthethwandaba esabeka ibandla leli ezandleni zikankosazana Dokozani Kuphe, wathi umnumzana Nelson Chamisa wasala ebambe owangaphansi. Amabandla anjengezaphu leMthwakazi Republic Party lamanye kukhanya esabalele loba nje ake ethukanele uhulumende kwesinye isikhathi. Kumele amabandla aphikisayo enzeni ukuze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze kahle? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sikhokhe lomnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
Qamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esesekhona. So what you see ku-opposition ubona akulo i-democracy yakhona umele sibambe i-government, ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye.
Ye, babu Sibanda uyamuzwa lapha-ke ubabu Ndibali uyakhuluma lapha-ke ukuthi i-opposition
imakamukamu abanye sebeginyiwe linalana ukhanda ukuthi lenzani kuyini liwenzayo ukuthi liveze ukuthi liyasebenza sibini
ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwayisa umuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu ophandle kade hayi usejele uyisaphulamthetho siyakwazi ukuthi ibandla lezanu lathatha umbuso ngodlame selikwenze kwaba kaningi lokhu siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha le umthetho ayisiwolo esiwaziyo umthetho kwelezanu lokho abakufunayo nje kuphela ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho njalo awazi ukuthi bazawenzani
ye kodwa siyabona-ke babusibanda ukuthi khona okuhluphayo onjengokuthi kula madili lawa enziwe eChina kulokuthi uhulumende awukhanye ezikolo kathesi abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19 so i-opposition wazani ichatheme nje akukhanye lokuthi ngiyabuya kuwe khonapho Ndibale ubona njani khonokho-ke amafitshane khonapho ba
laba bantu kade bebusa for 20 years i-MDC kade ibusa ama-local authorities i-corruption esiyibona kuma-local authorities kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi i-evidence ikhona ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MDC so abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity bayehluleka ukutshintsha even i-reform A1 besebenza lezanu PF base bekhangelele izimota siyacabanga futhi ukuthi ubakuthamisa nguye wathi ama-MPs labo bantu bandla ama-minister kumele bethengelwe ama-brands asikukhohlwa khonoko babasifada kufuze sibe ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe ne-moral authority kufuze ikhulume iqiniso and kufuze nxa kule problem idile layo
baba usibanda uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba uNdibale so ngamafutshane sibili ureact to khonoko akukutshoyo ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani ukuthi ngayo opposition kathesi ngabatshaya itoyitoyi emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu ezikolo zivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu kodwa alizwakali ngicela umphendule khonapho
baba uDube ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqhoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba uNdibale othi ngithi mina okokuqala inhliziyo yami isukube buhlungu kakhulu xa ngisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle esinjengobaba uNdibale ekhanye ngumuntu ongazisisiyo ukuthi izanu okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlule amathubi amane yikho lokhu ukuthi izanu isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isigqoko samabala bese sigijima sithone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho okubukekayo kukanti yona yenza into ezimqoka babandi ba nozulu weZimbabwe i-MDC kayikaze ibe ngugovernment yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa izanu ngumgadi
ayisiloqinisa ukudaba zakhe bebuse and xa kuyikudaba lamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries manje bahlaleleni kuzulu weZimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles ama-council vehicles bahlaleleni kutho ukuthi bahlalele izikhwama zabo why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi bahlaleleni mabephume e-parliament kade behlaleleni xa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo mabephume phela
kungaba yinto enkulu embi kakhulu nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe labadala abavele batho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa ngeke sithi thina sekufanele sihlale phansi sibukele izanu sizala lokhu sizama njalo sisilwa ngoba ilizwe leli ngelethu
akusokuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzwekazi weZimbabwe kumbe ngowe-MDC kumbe ngobani sokufanele kubanjwane kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi
lapha lizwe uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamongameli webandla le-MDC Alliance lomnumzana Innocent Ndibali okubanja le Economic Freedom Fighters Zimbabwe betoka le Studio 7. Abogatsha lwezokulima bathi abalimi bemadolobheni labo sokumele bathole usizo lwenhlanyelo lemfundiso ngaphansi kohlelo lwabo lweIntwasa ukuze eZimbabwe limelane nohlupho lwendlala. Abalima ngokuthelezela amasimu asukela ku-5 hectares kusiya phezulu bazatholiswa lolu sizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture bencediswa libhanga le-Commercial Bank of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labalimi libikwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo futhi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomvundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-Intwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi wohlangothi lwabalimisi emathebheleland North leBulawayo, uMnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olweIntwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana, imuli eziningi ziphumile ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina zilime umganga wonke lo. Ngakho lo uhulumende laye uthi hayi asincedisana neni abazagebha amagodi, uhulumende uzabapha inhlanyelo lomfundiso wokufaka kulawo magodi ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Tekulimeni kwethu asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ukuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture besebenzelana lebhanga le-CBZ. Ingcishi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi uMnumzana Muhle Masuku uthi wonje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola nzima kulo umnyaka sokule minyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina imali ebeyiweyo ngemva kokuthengisa umnyaka odlulileyo.
Ukansila kaWard 16 eLupode eWange uMnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Inhlanyelo siphiwe, le fertilizers kuphiwe.
Loba nje lolu hlelo luphazamiswa ukuqhamuka kobhubhane lweCOVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomvundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu endluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika umgodla wamakilogram alitshumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehluka nesihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu bahlolwe izolo kobulawayo batholakala bele-COVID-19. Sebebiselwa emakhaya abantwana eJohn Talaga High School okunabafika phose amakhulu amabili abalomkhuhlane we-COVID-19. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo nguKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau.